siyabonga jahaleza nsi Chris Gande le chona njani emakhaya ikudibana emsakazweni we studio 7 ngolwesine emhlaka 2 ngomabasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Xa esekhuluma ngokuthi njokazama usesiya esondela eqinisweni uza kuyo ngelinye ilanga uza khuluma ukuba nothatha uzamaranga. Umliswa ngathi uchiyene lo nkosikazi kamongameli. Umliswa ngumuntu ongathi ulobuntu. Njalo njengomuntu wenyama ulolaka esikhathini. So esikhathini uyabe ukhulumisa.
Obe ngumeli weVurungwe West edalele eParliament uMnumzana Themba Mliswa uthi ukuthunjwa kukaItai Dzamara kungcolisa isithunzi sikamongameli Robert Mugabe esithi njalo uzancintisa kukhetho oluzayo lwama-by-elections emela lesi sigaba.
Kuvele umthethwandaba ama-villagers yonke ngethosi sabahambe endlini nokuqala seliphelile besenze i-application phambi kwempimbo yokuthi bakhulule noba kulamfazi ukugcele inkundla yakizivumelana la sebekile zihamba.
Umahluli wedalele High Court kobulawayo namhla ulahlele kathana icala ebeliseteswa izakhamizi zekhezi ezilitshumi lambili elokuthumba isisebenzi sikamnumzana Rodney Mashingaitse owayesethethe iplazi lemaleme.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi akulathemba lokuthi indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo elizweni ingaguquka ibe ngcono nxa inhlanganiso yezek izasebenzisa uluhlu lwe-voters roll olwaluvelela ukhona.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Obe ngumeli weVurungwe West edalele eParliamente uMnumzana Themba Mliswa uthi ukuthunjwa kukaItai Dzamara kungcolisa isithunzi sikamongameli Robert Mugabe ezikhundleni zokukhokhela inhlanganiso ezibalisa e-African Union le-Southern African Development Community e-SADC, ngakho kumele akhululwe ngokuphangisa. Umliswa uthi njalo uzancintisa kukhetho oluzayo lama-by-elections ngomabasa ezimele eVurungwe West. Intatheli zindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abazi ngokuthunjwa kukaDzamara, umliswa ubakhuthaza ukuba behlukane lalo mkhuba ngoba sesedlula isikhathi sokwenze lokho sekudinga umbuso wabaningi ovumela ukwehlukana kwemibono endaweni yokubancindezela kusetshenziswa indlela ezilihlazo. Umliswa uthi akaboni liphumelela ibandla leZANU-PF ukhetho luka-2018 okuzadala ukubunjwa kukahulumende womanyano ngoba lingasoke libe khona ibandla elizanqoba ngendlela ezalipha amandla okubusa lilodwa. Ethi ngoba leli bandla leZANU-PF lizaqhubeka lihlephuka lanxa umkhokeli walo umongameli Robert Mugabe kunguye ozama ukulimanyanisa. Wathi sezaguquka injongo ezayelwa empini zokuba abansundu bayikholise inotho yabo okungaseyikho njengoba isisezandleni zabalutshwana abalobuhwaba abangafuni abanye bahlale kuhle labo osekubangele ungathuthuki komnotho ngoba laba bantu bephitsheke ngokuntshontsha becatshe ngegama lomhlangano. Wathi uyakwamukela uxotshwa kwakhe kuZANU-PF ngoba ubukhokheli uqobo bungelani lokuba umuntu ukubandla loba hatshi okudingekayo uthi zinkokheli ezizinikele ukusebenzela uZulu hatshi amasela njengabanye abakhona okwamanje. Okhokhela uhlangothi lwabontanga ebandleni leMabambo kusile Don elikhokhelwa nguDr. Simba Magoni, uMnumzana Steven Sibanda upha umbono wakhe phezu kwenkulumo kaMliswa le.
Yebo, mina ngiyamsekela njalo ngoba thina abasebenza laye uDzamara silokhu silembuzo eminingi ukudlula ingathi zimpendulo ukubana kwahamba njani njalo kuhamba njani. Ngoba ingathi lapha kule nyawo ze-state ekuthunjweni kukaDzamara xa esekhuluma ngokuthunjwa kukaDzamara usesiya esondela eqinisweni uza kuyo ngelinye ilanga uza khuluma ukuba nothatha uDzamara ngokwakhe. Umliswa ngathi uchiyene lo nkosikazi kamongameli. Umliswa ngumuntu ongathi ulobuntu. Njalo njengomuntu wenyama ulolaka esikhathini. So esikhathini uyabe ukhulumisa njalo esikhathini uyabe ukhuluma out of ungathi uhlukumezwa akwenziweyo.
USibanda uthi lalokho osekusenzakala kuleli bandla inkokheli ezaxotshwayo seziyichaya egcekeni imfihlo yonke zivuma ukuba isimo somnotho elizweni asimanga kuhle yinto enhle ngoba iveza sobala lokho okuhlezi kukhulunywa ngabamanye amabandla njalo kuyinto elungele isizwe esikade sakhalaza ngokwenza kwezanupf.
Ya, nxa ibandla elikhulu njengeZANU-PF njalo selileminyaka libusa selihlephuhlephuka ngendlela nje okukhunywa ngumliswa ukubana akusela umbuso kaZulu njalo umbono kaZulu awusarespektwa ebandleni kungaba liqiniso. Ungeke utsho ububi bebandla nxa uphakathi kwalo. Esikhathini yabulama engathi ngesilungu ama-personal interest uyafuna ukuwavikela. Kodwa nxa sebekuqotshile ngale ndlela uyabusule mvumo njalo uyabusuke ngathi usule zibini zokukhuluma konke okubi. Kufana lokubana ungaliwa inkazana be lingalana inkazana lejaha konke okubi sokuphuma emceni.
Umliswa uveze njalo ukuba asebezisondeza duzane lomgabe bezenza abantu abalungileyo yizo inyoka ngoba bengelani lokusebenzela uZulu kodwa befuna ukuzibuthanisela inotho uZulu esidla imbuya ngoluthi. Ethi lokhu yikho kuzabanyela ukuphuma ebukhosini kwebandla leZANU-PF ngoba uZulu engajajuliswa yisimo somnotho elizweni inkokheli ingenzi lutho ukulungisisa amaphutha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umahluli wedale leHigh Court kobulawayo namhla ulahlele katshana icele lezakhamizi zekhezi ezilitshumi lambili elokuthumba isisebenzi sikamnumzana Rodney Mashingaitse yena owayesethethe iplazi lemaleme. UMashingaitse wayethethe leli plazi elilesikolo isonto kanye lendlu zokuphumulela kodwa umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko wathi akwenzi ukuthi uMashingaitse athathele liplazi. UMahluli uNkosikazi Nokuthula Moyo ulahlele licala ngemva kokuba isisebenzi sikaMashingaitse sehlulekile ukuqamba onguye athi wamthumba. UChris Gande uxoxe legqwetha lezakhamizi lezi umnumzana Tanaka Magunyi ochasise ngokwenzakale emthethwandaba.
Vele mthethwandaba ama-villagers wonke ngesifoyesi sabahambe endlini nokuhlala selithelile besenza i-application phambi kwenkundla yokuthi bakhululwe ngoba kulamfakazi ekugcweleyo inkundla yakizivumelana lathi sebekela behamba ngathi ngamafitshanes.
Ya, ungasitshela ngamafitshane ukuthi bebevele besetheswa icala lani njalo bekulobufakazi obunjani?
Right, icala labo belingelokuthumba lokhu abade i-kidnapping ngesikhiwo. Kuthiwa bathumbe omnye umnumzana okuthiwa ngufifazi Ndlovu wayeyisebenzi sikarodi Mashingaitse. Kuthiwa bamthumba bavebelezikhali babe sebemuhambisa ebhizinesini okuthiwa kusenatisi. Yena ube ngafuni ukuya khona njalo nje it was not out of his will uthunjwe ngamandla and ubufakazi obuphume ekoti ukhanye ubufakazi bakhona yena umathunjwa kanya wehluleke ukutshela inkundla ukuthi owamthumbayo mbani. So kucine kusiba lobunzima khonapho la inkundla yabe isuswele ukuthi inkundla yabe isithi khona ubufakazi bakhona abuthembakalanga. So ama-villagers abe sedischarge.
Kutsho ukuthi ngezinye indlela udaba lolu soluhle lwaphela kumbe sizabona kubotshwa abanye njalo ama-villagers?
Akusabi njalo, akusela muntu ozaboshwa ngoba icala seliphelile. Lo abaleke enkundleni, so akungaze sekwaba lelinye icala elingavuka nje kubotshwa abanye abantu ngoba akula abanye abantu abacatshangelayo ngaphandle kwalaba abakhululiweyo.
Umnumzana Tanaka Mugani ligqwetha ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amagqwetha elizweni athi abhekane lohlupho ukuvikela amalungelo abantu ababamelayo emthethwandaba akusisekelo sombuso ngenxa yokungaguqulwa kwemithetho elizweni ngoba inhlangothi zikahulumende zisithi azisoze zilandele izinqumo ezikulolu gwalo kodwa zingikabi semthethweni. Unothando Sibanda usipha lolu daba.
Lokho kuphume emhlanganweni obizwe inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ujonge ukukhangelisisa ukuthi imacebo bani angatholakala kunhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi izizalwane zakuleli ziqale ukuphathiswa lokukholisa amalungelo eziwaphiwa isisekelo sombuso lapho uhulumende engakaguquli imithetho okumele iguqulwe. Amagqwetha la athi inhlangothi ezifana lokukhangela kungena lokuphuma kwabantu elizweni lulokhu lungavumeli izizalwane ukuthi zibe lengwalo zamazwe amabili i-dual citizenship kuthi imithetho endaba yayikenelisi ukulandela iziqondiso zokugwetshelwa ugodo ngoba ayikabi khona imithetho ephatha lokhu. Igqwetha le-ZLHR umnumzana Lizwe Jamela uthi ngaphandle kwemithetho edinga ukuguqulwa okwenza umsebenzi wokuvikela amalungelo abantu benzima yikuswelakala kwemithetho okumele ibunjwe ama-enabling acts ukuze izizalwane zenelise ukufinyelela amalungelo athile.
Uma ukhangela i-constitution yethu kathesi uzabona ukuthi uhulumende sokulezinye izinto aziyenzileyo eziyephula i-constitution ngokuyekela ukwenza ezinye izinto also by commission. Yikuzithulela nje sikubonayo kathesi mayelana leminye imithetho efuzifakwe ukuthi amanye amalunga kahulumende asebenze. Iparlamenti yethu kathesi idalethu eparlamenti alikhulumi ukuthi kuzayenzwa nini lokho.
Elinye njalo igqwetha unkosazana Sethulo Ncube weZimbabwe Women Lawyers Association uthi kuqakathekile ukuthi ngaphezu kwamalungelo amunyethwe yisisekelo sombuso kuhlolisiswe ukuthi abantu bayanelisa yini ukufinyelela umthetho bawusebenzise ukuzivikela. Uthi kuqakathekile ukuthi amagqwetha aqhubeke ehambisa amalungelo athile emthethwandaba ama-test cases kuze kube sobala ukuthi isisekelo esitsha sombuso lesi sivikela kangakanani ngoba kulapho okuzavela khona kube sobala ukuthi siyawavikela amalungelo kaZulu kumbe hatshi. Ethi bayadinga omama abazimiseleyo ukuthi bahambe labo emthethwandaba njalo bayaqhubeka befundisa abantu ngamalungelo abo ngoba lolu lwazi luqakathekile.
Ngeyi indlela where women can actually access justice when there's that woman who's because usually amathesi
ngeyi indlela lapho abantu abesifazana abangathola khona amalungelo kwezomthetho ukuya emthethwandaba kuyathatha isikhathi eside kodwa ngokukamama ozimiseleyo othi mina ngizakwenza lokhu njengoba uqakathekile ngoba kuyaguqula impilo zabesifazane abaningi. Ukufundiswa umthetho kuqakathekile kakhulu ngoba kumele ube kwazi amalungelo akho ukuze ube kwazi lapho ethe angalandelwa.
Umnumzana Shadrack Moyo wenhlanganiso ezimele yodwa uthi lanxa uhulumende engani kajahanga ukubeka imithetho ehambelana lezimiso zesisekelo sombuso bazimisele ukuqhubeka befundisa uZulu ukuthi ulamalungelo athile alakho ukwakhweza emthethwandaba lanxa imithetho ingakaguqulwa.
Sizafundisa uZulu ngemithetho emitsha eqakathekileyo okufuze ukuthi ngabe iyalandelwa nguhulumende. Sizakhankasa sikhulume lo hulumende ingatsha ezijiyeneyo sikhuthaza ukuthi kufuze kulandelwe imithetho eqondileyo.
Amagqwetha kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa sezikhweze imithetho ethile emthethwandaba we-constitutional court ukuze iyesule izimiso ezithile. I-ZLHR isike yakhweza udaba lokubhadalisa endleleni kwabatshayeli ngamapholisa ama-sport fines izwala ilo daba lukamama owagwetshelwa ugodo odinga ukuthi lesi sijeziso siguqulwe kulandela ukubekwa kwesisekelo esitsha sombuso ngokuthi i-Media Institute of Southern Africa idinga ukuthi wesulwe isimiso esivumela ukubophisa intatheli izindaba lapho zibhale kubi ngawe. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Inhlanganiso ye-USAID Zimbabwe sikhuthaze ukuthuthukiswa kwemisebenzi yokutholisa insane ezileminyaka engaphansi kwemibili ukudla okwakha umzimba njengendlela engenqabela ukulahlekelwa impilo kanye lokwengezelela amathuba okuthuthuka kwelizwe. Kubika uMark Peter Ntambe.
Ingxethi kwezokudla okwakha umzimba ngumcebisi wenhlanganiso ye-USAID umnumzana Themba Nduna utshele umhlangano lozulu emahofisini obudlelwano phakathi kwe-ofisi yomeli wemelika eZimbabwe lozulu eHarare ukuba lolu dubo solubulala insane ezifika kunkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu 35,500 ngomnyaka kusiya ngenhlolisiso yogatsha lwezempilakahle ka-2009 sithi lolu dubo solukusimo esifika kumachumi amane ekhulwini 40% sane zemhlubulweni we-Sub-Saharan Africa ezibulawa isifo esifanayo. Umnumzana Aloyise Mushaya Phokubaka ongene laye kulo mhlangano uthi uqakathekile ukuba inhlanganiso zoncedo ziphathisane labantu abahlele emadolobheni kulolu daba.
Programs are actually developed to make sure that even in urban areas
engikukhangelelayo ukuthi kube lokwenziwayo ukuzaphathisa labantu abahlezi emadolobheni abadubekayo kuphathiswe labantwana abangena izikolo bathole ukudla okulomsoco okugoqela ukudla kwekuseni breakfast lokudla kwemini noma lingaba lilambasi.
Uthi uhulumende lenhlanganiso ezinje zikhanya ziphathisa ikakhulu abantu abahleli emaphandleni ngokunikeza abantwana ukudla okwakha umzimba, kanti labantu abahleli emadolobheni babhekana lenkinga inye yokusilela kokudla ngoba le misebenzi ingekho okugcina kuphazamisa insane ikakhulu emizini ehlala abanengi.
I've actually seen that, okay, I stay in a high density.
Ngihlala emalokishini njalo ngihlala ngibona abantwana abakusimo esibinzuku zonke okusobala ukuba abakutholi ukudla okwenalayo. Kutshengisa ukuba kulobuyana lasemadolobheni njalo kumele bephathiswe.
Unkosazana Audrey Ndlovu laye ongenela umhlangano ofundela i-counseling ekolitshini leZimbabwe Open University Zoo uthe kuqakathekile ukuba kube lokuxwayisana kwabesifazana kudaba lokukhula kwensane ethi uzaphatheka kumsebenzi onjalo eZimbabwe. Umnumzana Nduna uthi amazwe anikeza insane ukudla kangaka agcina elondoloza imali engasetshenziswa kweminye imisebenzi yentuthuko. Uthi inhlanganiso yakhe iphathisa kundawana ezijeneyo emaphandleni kuma-feeding scheme njalo inikeza ulwazi kwabesifazana abazithweleyo ekwendlukweni kuhle kwabantwana kunye lokulima ingadi ezilima ukudla okwakha umzimba njalo bekhuthaza ukuthuthukiswa kwabesifazana kumathuba ajeneyo. Uthi bafundisa abesifazana ukuba bemunyise okwesikhathi eside njalo bekhuthaza ohulumende ukuba behlanganisele udaba lokutholisa insane ukudla okulomsoco bexoxa inhlelo zabo zentuthuko yesizwe ezikhathi zonke. Ngimele Studio 7 eHarare, ngingu Mark Peter Ntambe.
Ku Studio 7 Live Talk kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ngalesi isikhathi sephasika.
Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umphathintambo wendaba zasekhaya kwele Kenya uthi inani lasebefile ekuhlaselweni okwenziwe ikolishi leGarissa University namhla ngabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab selifike kwaba ngamashumi ayisikhombisa. Abezomvikela babikwa sebegcwele ndawana yonke kuleli kolishi elingamakhilomitha phosa ngamashumi amane ukusuka esikodlweni seKenya iNairobi bezama ukuhlenga izifundi ngoba kulezi ngamakholo lamakholo ezingaziwayo ukuthi zingapi okwamanje.
Amalwe cacha abesimoslem ayidlulisa amalawulo awe-Al-Qaeda abikwa engene ngodlakela ejele elingezansi kwele Yemen akhulula izibotshwa ezedlula amakhulu amathathu phakathi kokulwisana okukhulu lamasosha kahulumende lamalwe cacha elinye iqembu eleshayithi Houthi.
Ingcwethi kwezokusakaza zithi ukubhidlika komnotho okubangele ukuvalwa kwamaphephandaba agoqela iZimbabwe Mail leSouthern Eye ngenyanga edluleyo kulakho ukuphazamisa imisakazo esandaphiwa imvumo yokusakaza ama-commercial radio stations. Imisakazo le egoqela iMetro Skies FM, iGogogoi FM leminye ikhangelele ukuthola inzuzo kanye lemali yokuqhuba umsebenzi kumankampani athengisa impahla yawo ngembiko emoyeni. Kodwa amankampani amaningi aqhubeka evala ngenxa yokubhidlika komnotho. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezokusakaza umnumzana Zenzele Ndebele.
Kuzadependa ukuthi bona imodel yebhizinisi yabo bafuna ukuyenza njani, bacabanga ukuthi imali bazayithatha ngaphi, ngoba ungananzelela ukuthi from the last umnyaka lo odlulileyo sekube namakampani phosafika 2400 ilizwe lonke avalileyo. Amakampani la avala ngoba akula mali, akula msebenzi, avala raw material, kukanti amakampani analawa yiwo anika ibhizinisi yama-radio station nama-newspaper. So ekuba-radio station lapha ngibonani kuzabale kunzima kakhulu ukuthi beyenze imali, ngoba ngama-radio stations we-IA anikwa ama-license phezu kwala amanye avele khona, and most of them lama-radio station ngama-local radio stations, ukuthi nxa ukhangele koBulawayo isikhathi se-FM izabe ikhangela koBulawayo kuphela. So kuzaba ukuthi ezishabanikhaya nezishabane njalo eharalikhaya ne-harali njalo, so ibanika indawo encane yokuthi bedinge imali. So kuzafunakala ukuhlakanipha okukhulu, ama-methods engathi khona azaba outside normal ukuthi bethole imali, ngoba ilizwe kalilamali. OZBC bayehlube kuyenza imali, uhulumende ngokwakhe kala mali yaphuza ukubhadala izisebenzi ngoba imali kayikho. So ngibona ngani kuzabale kunzima obuningi kakhulu, or ungabe bukhulu kakhulu, okuthi nxama-radio stations lawa engazange ayenza imizamo eminingi baba lobuhlakani bekhulu, abaningi bazavala iminyaka emithathu engakadluli.
Uyingcwethi Ndebele, kuyini abangakwe nzabe imsakazo le ukubona ukubana abaqhubeka kuhle umsebenzi wabo njalo kabaphanjaniswa ludubo lwemali?
Mina ngibona abangakwenza ukuthi abantu bakhona balemali, bakhona abangenayo. So kuzamele bengathembeli ukuthola imali kuma-adverts kuphela, kuzamele bephume bekhankase kuma-NGOs, kuma-embassies, besebenze lama-NGOs akoBulawayo kwamikeza indawo angathi khona ama-sponsored programs. Kuzamele futhi benze okwathiwa yi-offline selling, ukuthi bazayenza ingxenye yamankomitho, benze ama-t-shirts, benze i-merchandise abangayithengisa even online. Dinge imali yabantu abasediaspora, bedinge abantu imali abakhona elizweni bantu abangalaleliyo imisakazo yabo, because i-advertising kuphela isoze yenze imali. Futhi ngibona ngani kumele besebenzelana izinto nama-musicians nezinye inhlanganiso ukwenzela ukuthi beyidinge imali le from all corners, because bangamelela i-advertising kuphela abasoze besurvive, because ukukhuluma ngomuntu oqala ibhizinisi mhlawumbe oluqala ngenxa yokuthi 30 isikweredi kumele ibhadale isikweredi laphinsana ethenge imitshini efunakalayo, ebhadale izisebenzi, ephinde ethole inzuzo layo, ngoba ubhizinisi uzethola inzuzo. So lokho ngibona lokhu kuzaba into enzima kakhulu, and kuzabathatha iminyaka eminingi ukuthi bethole imali abayifakileyo kubhizinisi lelo.
Umnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi kwezokusakaza, sixoxelaye ekoBulawayo.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi akulathemba lokuthi indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo elizweni lungaguquka lube ngcono nxa inhlanganiso eqhuba inhlelo zokhetho elizweni e-ZEC izasebenzisa uluhlu lwe-voters roll olwaluvele lusetshenziswa yihofisi ka-registrar general ukuhlela kutsha amabizo abantu abalelungelo lokuvota. Lokhu kulandela umbiko wethulwe yinhlanganiso ye-ZEC izolo othi izaqalisa ukubhalisa amabizo abantu abalelungelo lokuvota elizweni ngendlela yokulungiselela ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018. Ukuze sihlaziye lolu daba ndawonye lezinye eziphathelane lokhetho, sixoxe lomnumzana Sengezo Chabangu, isiphathamandla sebandla le-MDC Renewal Team, endawonye lonkosazana Ellen Shiriyetenga, isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kucelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshme Ncube. Ushiriyetenga yena obesemhlanganweni obuqoqwe yi-ZEC izolo uqala ngokusichazisela okuhlafunwe kulo mhlangano.
Senzakele izolo i-ZEC yasiza umhlangano wangikhona ukukhuluma ngendaba zanikeza i-voter registration. Bathe kule pilot program abayenzayo kuma-constituencies lapha tola ama-by-elections eChirumanzu, Zibagwe, Mount Aaron West, ama stakeholders they were not consulted. Abebengazi ukuthi kule process enjani ngoba izekhona ithe exercise yena le yenza futhi but thina besingakwazi ngakho njalo kulezinye izinto ezama opposition parties ade sikhala ngazo from kwi-election eka-2013 ngendaba yona le ye-voter score ngoba nxa sikhangelisisayo ukuthi abantu abaningi behluleka ukuvota ezigabeni zabo ngoba kuthi amabizo abo kakho i-electoral act yakhuluma ngokuthi ama-political parties particularly ama-candidates abe-register for any election kumele bephiwe ama-copies e-voter score sibona ukuthi ngo-2013 ngo-July 2013 election ku-election yana thina kasiphiwa ngama-copies yona lawo and even up to now asikaphiwa ama-copies so into ade sikhala ngakho yokuthi thina sifuna ukubona ukuthi for sure i-voters roll yona le yasetshenziswa ngo-2013 yayin-order nxa yayi izinto zonke zazilungile okuthi mangasothi indaba izek ingasiphanga njalo ku-exercise yona le e-voter registration into ade sikhala ngayo udaba lolu kumele hlalisane sibonisane kuhle ukuthi luhamba ngemfanelo ngoba i-voters roll yi-election nxa engahambisanga kuhle sizatshona sikhonona imihla le mihla nxa sisenza ama-election ukuthi akulanto ehamba kuhle
Mnumzana Chabangu ubona ingani kuzaba lo mahluko yini
akula lutho luzatshintsha sikhangela abantu nje abadlala ngengqondo zabantu bethi siya kwi-election is going to change akula lutho luzatshintsha ngoba sikhuluma nge-voters roll eka-2013 wonke umuntu sazihamba kwi-election akula muntu wayitholayo khangele futhi lakathesi abantu bayasuka baya kwezinye izindawo akutshengisi lokuthi sebe-registile amabizo abo akhona akula la muntu olayo lelo copy abalayo it's not biometric ungeke futhi sithathe istock ukuthi sithi leyana eyayikhona leyakhathesi ukhona yini umahluko sibona nje kuphela kutshintshwe izandla ukuthi kungathiwa lamhla bekulungiswa ngusihlahla kusasa kuyalungiswa ngundwangu base besithi sokutshintshile ikanti-ke futhi lokho kuphakathi izinto zonke zikumdede kudlalisa nje imali yelizwe kathi sikhona kule ndlala engaka kuthiwe sihamba kwi-election evele siyaziyo ukuthi i-election yakhona is predetermined akula i-result eka-2013 singaze sithi zabangcono kulale ama-results esizawabona kathesi ngani ngoba kathesi khonokho ukutshintsha kwabo izandla bayenza imicimbicimbi eminye umuntu angakaze ayibona nxa usiya ngapha kuzek baza kuthi udobayo wamtete nguye owayenza lokhu awusakwazi ukuthi onguye olengqobe ngubani
unkosazana Shiro yethu engasizwile ibandla lakho lisithi alisoze lincintise kulolu ukhetho
nxa sikhangelisisa i-constitution leyi esayi-adoptha ngo-2013 leyi entsha ikhuluma ngezinye izinto okumele ziguqule in terms of ama-elections i-electoral act ayikaqoqeli izinto zona lezi eziku-constitution yenu ungakhangela indaba kagono le yayenzakalayo anto gono bamyalisa ukuthi ebe ngu-senate ngenxa yokuthi yena wayefithwa transfer ivote yakhe ngo-2013 ngo-December but and then izek yade i-voter registration lokutransfer ama-votes had been suspended so thina as far as were concerned that process had been suspended and thina ibesuspende kunjalo sizibuze ukuthi but i-constitution yezimbabwe yakhuluma ukuthi hhayi amandla kumele ihambe kuzeki njengalokhu kade kukhulunywa ngosengeza ukuthi laba bantu akusakhanyi sebenikana umlando ukuthi omunye uthi izekho omunye ukuthi i-RDS office so ngezinye izinto okumele zicace zona lezi and then into emqoka futhi eyenza singaparticipate kuhlelo le indaba ye-voters roll
leyo bekuyingxoxo phakathi kwamnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla le-MDC Renewal Team endawonye lonkosazana Ellen Chirietenga isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kucelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube sizaqhubekela phambili ngalingxoxo
ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili obengumeli weHurungwe West edalele ephalamende umnumzana Themba Mliswa uthi ukuthunjwa kukamnumzana Itai Dzamara kungcolisa isithunzi sikamongameli Mugabe esithi njalo uzancintisa kukhetho oluzayo lwama-by-elections emela isigaba sakhe
umahloli wedale le-high court kobulawayo lamhla ulahlele khatshana icala lezakhamizi zekhezi ezilitshumi lambili ebezisetheswa icala lokuthumba isisebenzi sikamnumzana Rodney Mashingayitse owayesethethe ipulazi lemaleme.
Ayi ke kwanelo kwalamhlanje sihlobo esithandekayo Oliver lelisayo ngontungamela inkomo
lo sithandekile mhlanga.